kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama councillors babatshela ukuthi i-directive yeparty yikuthi umeya kumele kube ngubani, ukhansela kumele kube ngubani. Babe ngekhwa isibo njalo abavotela ama councillors lawa koBulawayo. Abantu lawa abavotele koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponxa thina at this stage sesizathathwa la imbhobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo, kuthi ukuthi wonke ama decisions aseza kunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho. Into ebuhlungu kakhulu ebantwini besindebeleni, ebantwini bakoBulawayo, besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma election. So yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala, ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni. Umuntu engadecide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho, uyakwenza ngani ngoba akula nto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenze. We need to go back to basics, sihambe ku-Congress siyekhetha i-leadership, sihambe ku-Congress siyekhetha i-constitution, sihambe ku-Congress siyekhetha ama-provinces. Lokhu akuvunyelwa, lokhu kulihlazo, lokhu kunika uBulawayo izinga elingaphansi kakhulu.
Sizwa kuthiwa njalo le ndlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama-committee e-council layo ihambe ngendlela ayifanayo, njalo abantu amanye ama-councillors bazondile ngakhona. Kungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umeya lo-deputy wakhe, indlela okukhethwe ngayo ama-committees. Abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla badecidela uZulu kaMthwakazi ukuthi kumele kube ngubani ukhansela othea ikomiti le, kumele kube ngubani ukhansela ozathea ikomiti leyana. Lokhu kusibisela emuva Chris Gande. Besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakoBulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonokho ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababu uthe liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee. Bona bevote okwedlula amanye ama-provinces bevotela i-opposition besithi izanu kabayifuni. And this is how we thank them, this is how isibongo sephathi sibonga abantu bakoBulawayo ukuthi we will impose ama-chairpersons ama-committees, we will impose umeya lo-deputy mayor wakoBulawayo. Bona bevotile besithi izanu kabayifuni.